So kwamanje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala
mayethe ama leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu
lingalithona njani izolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku 3 inhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano weSouth Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu kubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano weSouth Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa weSouth Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwawo ngeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba lingakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba ke sebeceba yangapha eSouth Korea asilasho ukuthi kuzahamba kanjani kodwa ke engxenye kungagcina kusibe ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose likhithimali siyangali. Kodwa ke uchate kuye ukuthi iZimbabwe leqiniso ukuthi nxa ilanda into ezinjengalezo ngithemba uchate kade kubele ukucubunga wananzelela ukuthi kuhamba kusezobhambanisela ubudlelwano kodwa ke khona singeza kubalekela kodwa wakhathesi sinethemba lokuthi engxenye bazayiqhubeka bayibambe kuthi indaba le kuqhubeke kulo budlelwano obuhle okungela kushukumisana kumbe ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe leSouth Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa imnotho kumbe hayi bazathathelwa njalo umnotho.
So amazwe ayeswananzeliyo abo-South Korea leSouth Korea lamanye nje amazwe nala amaningi esiwabonayo ikakhulu nxa bebuya elizwe emazweni akule-Afrika bebuya beZimbabwe eqinisweni injongo yabashiyo ukuthi bathuthukise umnotho kangako kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ubayata nje eZimbabwe zilizwe linothe kakhulu kulezi zondiwa phansi ama-minerals base bevula imisho babona ukuthi singaze sibe lo dlelwano kuncane leZimbabwe siyazi ukuthi bangabangane kodwa bona bezohuquluza lokho silakho lokho siyakwazi ubana kwenzakalayo bayevusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqonge siya phezulu thina engxenye sibonga uniyo kuyizwisa okungatsho lutho ukuthi lathi sibonga uhlaba leyo liqiniso esingeke salibalekela esilibona nsuku zonke sisenziwa ngamazwe nalavela khona le kubo-Asia lamanye amazwe avela kubo-Europe.
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esiqoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Murisi Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7, umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizwe isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murume wanga ane kana
okokuti waise kusenate akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle, thina savela la ekhatshane wayifisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi ngimkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathintambo kahulumende, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT ele-MDC Alliance lele-CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubesemhlanganweni we-Senate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukuthi anibebe xoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube indoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthews Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1970 ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga alelicele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Sixoxe lesiphathamandla salelicele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labo chabango lokho vele yikho esayisikukhangelele ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya ecourt ngoba lanxa umuntu oza ecourt ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali ngoba njengoba sathi ukuthi uChabangu lati yithi abanikazi baqala indaba le lokho ukuthi thina labo chabango labanye bethu ukuthi sesizenzene akudingi court sokuyizinto ezeparty sikhulumisana singaphakathi sezingezomdeni lezo hayi akula umuntu ongazingenela ekhoda kusadingakala
lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabango usenguye okhokhela amalunga edalele Senate lawe parliament
ye i leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lepartini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabango kasazisanga abantu ukhanye esejumile njengoba ngangisho ukuthi kwesesikati kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lati uChabango kasakwenzanga kodwa thina njenge leadership singaka consult abanye hayi ukuthi ebe ngu leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza into edanisa ukuphela ukuthi kasakho saltanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yileader of the house ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secele lesisisi elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli secele lesisisi elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umnumzana Promise Mkhwananzi
ngoba uChabango ngeqabuka ukuba khona sathi thina ibe nemene elisebenza ndawonye labanye ababebebele akhokhelwa ngumnanga aloko kwenziwayo kulani lezifiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo ngo-August 2023
manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho eli ekuceleleni
amalunga wonke akucelele baseceleni lethu bavotelwa phansi kukambongameli u-advocate Nelson Chamisa ekhankaselwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa nabaka advocate Nelson Chamisa okwenzakalayo ephalamenti futhi indaba zalutho ikwethusela abantu nokwezama ukwesabisa nje ukuthi ama-MP zethu angathi alandela uChabango kodwa hhayi eqinisweni ehliziyeni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona bangama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo uyumkhokheli wabo njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngubaba umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani lokhu lisasungulwa yini?
Lokhu akunandaba okuqakathekileyo ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uzulu wonke jikelele usekela u-advocate Nelson Chamisa abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-advocate Nelson Chamisa ngokuba u-advocate Nelson Chamisa nguye omele izifiso zemuli yeZimbabwe nguye owatshiyelwa isingqobe leyi ngubaba wethu umuntu okuthamukela jajangilani.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesisisi elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla leSouth Africa ele African National Congress EANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa LDA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabilula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu besafika lawo abazi ukuthi kune olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela yo azothi ukuthi ilizwe liyat from now. Abesibabhe ba divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakhona ukukhetha usukela liqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile. So iANC ayizange iwine. iANC ingasawinanga ukuthi bene outright majority bona ba prefer ukuthi iANC ibe ne coalition lebandla elinjenge EFF mhlawumbe ne MK. IDA abana sure na ngoba my DA ingangena embusweni kulula ukuthi ukukhokhela DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba ma esiba ebangayenza icoalition ne DA kuzothi ukuthi u vice president ye ANC u Paul Mashatile somele ehle kungene u president we DA ayibe ngu vice welizwe thereby so that ukuthi balakho futhi ukuplanela u Ramaphosa ngoba u Ramaphosa ulecala abayigqibela lephalaphala bangamplanela bayenza impeachment eParliament acine votiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza u-Stan Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhona kwesathiwa ngabantu bezimbabwe labantu abaningi be-South Africa abansundu ba-prefer yona i-ANC ukuthi yenza i-coalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu be-South Africa i-ANC lushe i-MK i-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelane asebenzisane ndawonye
ubona kusenzakalani phambili
kuzoqala kulungisiswe kuzofuna ukuthi uqale ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya ecourt ngoba i-MK ima ingaboyikhotha ukuthi kuyiwe eParliament ama-member of parliament angabi khona awe-MK masokuvotwa sokukhetha ukukhokhelelizwe kuyathi ukuthi ngomthetho we-South Africa Constitution South Africa inumber ezabe ikhona eParliament aleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga iyabe ingelamandla ukukhetha upresident so into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoya ecourt i-court itsho kutshoyo then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident kodwa-ke i-paytem yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu way balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwanga obuzoba khona kodwa kuzosheza buphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama balezi athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni
lo ke ngumnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubeqoqa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempila kahle ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamusa kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda. Lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfake isiphambano kuphela ngeyokhu yeqanda noma kuthawuhlangene labasindi okungakanani akum-affect ngamenza khona okokweqanda yikho esakusebenzisayo sokazange esinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi wami wayenza ngeWestchurch wayenza ngeWestchurch emphakamisa nge-cooking oil lesawudu kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kwesi sikhathi kuba lenkanda yaphakathi ehluphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyibhoyile singabhoyile i-cooking oil liyana besisithatha le mhlawumbe zesawudo bese sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake i-fine salt imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lo bese sitshela umzali wakhe ukuthi ngamnathise for 5 days ule 3 days uya ukuthi ingane yangifana sithwale sithwale njani. Njalo yena lo mthandazo sebesiwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ma umntwana elesiqhatho uyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kuba khona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthathe phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Nxa ezalwa ulenkanda ezimbili, actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana sefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho luthile, kumbe umntwana engakhuli kuhle, kumbe neshota o vitamin D, kumbe kulokunye okumphambanisayo, kumbe kuyilabo ingxenye abangaba labo hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abadala ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthungisela kumbe bemnathisa imithi. Lokhu kwenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside, impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela-ke uyafika ahlolwe umntwana kukhangele ukuthi ukuwela inkanda lokhu akubonwa ngomama kuyini, kuyabe le dehydration yini kumbe ule kunye umkhuhlane awugulayo, kwenziwe ama-test kube sokuphiwa-ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda kuyabe kuliphosi. Lazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephosi.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, wayengumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokugqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabuba nzima. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ingaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala, kodwa usekelo lukaTrump luyaqhubeka lukhula, kutsho omunye wamagqwetha akhe. Act 1, Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethwandaba abatshutshisi bathi uTrump waqamba
uxolo Uxolo siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga kubantu beSouth Africa ukuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time bese bebakhiphe out. Njengoba manje bezangena ku-coalition, so next time bese bakhiphe out. Lamanye lama-ruling party aphume wonke ngoba kuze lathi sikhiphe le mgurukuthi le sibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba-right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa. Siyafisa ukuthi next time bese bakhiphe emandleni. Lathi kuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la asibusa ngenkani lapha elizweni. Elizweni izilingi labaZimbabwe silo lezana. Ngiyabonga uMasenga lakho bulawa ephumule emadonkini.
Sanibonani Studio 7. Awu ngaze ngayithanda inkulumo kaBusani Sibanda. Ngaze ngayithanda isihlobo zami uGajeni lona ngalana eGoli. Cha, iyangikusisa inkulumo ekhulunywa ubaba. Ngihlala ngitshela abantu nje umuntu osontayo ukuthi cha asinga sonti into esingayazi sikhohlwe ngabazali bethu abayi-co-founder empilweni yethu singatubaba ngihlala imlitha njalo azogqugquzela inhliziyo zabantwa bethu nami ngubaba ngisasebenza kuyisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi bakhumbula okwakubuhlungu ubona abafowethu ngala eGoli behamba hambela phezulu kodwa ekhohlwe ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufune ngani okumsebenzi ungawuthola nokuthi ufune peace job akula peace job ungayithola kodwa siyancusa kubafowethu bonke nodadewethu abasebenza eGoli noma yilaphi akhumbule emuva kunokuncane okutholayo amzela abazali ngoba isisu sinasikoloto umuntu olambile anawumusa umzali wakhe engabulwa yindlala usaphila emhlabeni angibonge izintombi zami
Studio 77 ngabe livuka njani mthwazi omuhle ngikhuluma ngoJimile lapha nguJeff Chuma hhayi asibonge kulimende usizamile sibili ngomumbu kuthi khona ukukulutshana sikutholileyo kuyabongwa hayi isibongele Studio 7 noma nje umumbu akona ukuphehliwe kodwa hayi siyabonga khona ukukulutshana sikutholileyo sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba umakhide weselaleziko hayi siyabonga kakhulu
yesalibonani salibonani ku Studio 7 ninjani nonke ngizade ngampu ngamafeature abantu bakithi especially bema ndebeleni I'm sure ababonile ukuthi abantu bakuZulu kanjani bamvotela uZuma nanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucishe ufana labo Jonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje ngiyamavenda abantu bakuthatha njalo so laba abantu abavotela uCCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfake umuntu akibo njengomzolo so bona bakhetha ukuthi kuphume umnango wagwa kungena uChamiso ambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho lencane ukuthi be-comment lapha hayi ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa ndlimo ngoba bona vele abakhakeli umuntu ofana nabo angithi so ezithina esitapoto zaphula komphakathi ithi kufanele si-comment ngoba sifuna ufaka abantu bakithi phambili not ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwaku-America ungabheka khona ngalo Republican nama Anglican bayenza njalo I don't know why into econfuse abantu besindebeleni ukuthi yini angiyazi fanele bekhulekelwa amazi sibili begeza mini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu esithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona le inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho le South Africa ukuthi lungalo sitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baqoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kweleSouth Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.